Intengo yokudla kanye lokunye okusetshenziswa nsuku zonke ezimpilweni zikaZulu kuya kukhuphuka okungela mkhawulo kungelandlela yokukuvika. UZulu sephilela evalweni lokulahlekelwa yilokhu asekusebenzele iminyaka eminingi ngenxa yokukhuphuka kwentengo. Abahamba ngezimota ezithwala uZulu bavuke bebona amaphepha ebazisa ngokukhuphuka kwentengo yemichova. Kungasikhatshana babona intengo isikhutshuliwe. Amafutha ezimota aya elokhu esilela njalo esetholakala emikambo yensitha ngoba emagalajini kulendwendwe ezingela mkhawulo. Unkosazana Amanda Moyo uthi imichova yona ikhwelile kodwa iholo alikhwezwa ngakho uhulumende kumele angenele kulokhu ngoba nguye yedwa olamandla.
Ikhwelelani ifuel ingakhwelanga. And bona, what are the authorities saying ukukhwela kwemchova? Because they are silent. I've not seen any news. Zama salaries are increasing, yet imchova ikhwelile and we have to go to work.
Umnumzana Dumisani Mpofu osebenza ukuthengisa amafutha ezimota ngudlu uthi bona akula abangakwenza ngoba bedinga impilo. Umpofu uthi abamagaraji bayabazisa bebanike amafutha bona bethole imbadalo encinyane lapha.
Fuel igcwele emagaraji la ingafika. Basifonele ingaveli beyidilive bayathela imota kumbe 5 uze kuthiwa siphelile sebefonela thina amadila sesiyithatha ngezigubhu siyigibe sesiyithengisa phandle e-black market dikho siphila khona akula nto esingayenza.
Abanini zitolo bona bakhala ngokukhuphuka kwentengo yemali yakwelemelika mihla ngemihla okwenza behluleke ukuthenga impahla zokufaka ezitolo zabo. Izitolo ezinye zikhuphule intengo kaningi ngosuku olulodwa, ezinye zicine zivala ngenxa yokwesaba ukulahlekelwa yimali. Umnumzana Nkululeko Mhambi uyalandisa.
A situation le inzima le, because ama rates akhuphuka I think every minute. Thina ama retailers abe zitolo ezincane, we end up closing. I spoke kubangani bami abayi 3, namhla bavulanga because ama rates la.
Abasebenzisa imota ezithwala uZulu basebunzimeni obukhulu ngoba intengo eyiyo eyeqiniswa bengasayazi ngenxa yokukhuphuka kwezinto. Abahamba imango emide bona bakhangelane lobunzima ngoba imali abahamba ngayo bengelaqiniso lokuthi izabaphendukisa. Imikambo yensitha yamafutha yona isihle yavuka njalo ngokuthengisa amafutha ezimota ngentengo engaba ngamadola amathathu kulitha eyodwa yepetulo. Njalo abahamba ngezimota bathi akula abangakwenza ngoba bewafuna amafutha kodwa bengawatholi emagalajini. Kukonke lokhu, uhulumende ungenela ngokukhuza abantu ngokuthenga kakhulu besiyabeka emakhaya esithi akula sizathu sokwenza njalo kodwa uZulu kakukholwa lokhu uqhubeka ethenga. Impahla esilelayo igoqela ukudla, amafutha ezimota kanye lamaphilisi emavinkilini athengisa imithi yamafamasi. Intengo yempahla yendlini isiphindwe kathathu kusiya phezulu okuyinto eyethusa uZulu njalo ilakho ukubangela ukuthi ukungahlaliseki kuqhubekele phambili. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.